Khona kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu abanjengabo udokotela labongikazi bekhalale umsebenzi ngesikhathi ilizwe limunyulinje ngokukhuhlane lowe coronavirus. Singakukhangela ngalokho kuthiwa ezikhali ngesikhiwa ukuthi ngesihawu. Kunzima ukuthi sibili onesi bakhalale umsebenzi labodokotela ngoba abantu bazakufa. Kodwa ngeqiniso elikhona imali abayiphiwa nguhulumende Siswami ngayi kangihambelani ngitho. Likhangele okokuqala i-risk ekhona ekusebenzeni le-coronavirus. Wonke isikhathi abasichitha becukucana labantu lani le mali uhulumende athi uzabanika yona noka kuhambelani ngitho uhulumende akabazweli onesi. Kuleta khonapho bathi baphiwa ama-$75 abangasoze bayabamba esandleni azangena emakhadini bezabhoda izitolo izitolo ziyala ukuwasebenzisa lawo makhadi ngoba kwamaqini kwabe kungaso ma-$ okwamaqini. So ngokubona kwami sibili singathi ngesilungu ba-justified ukuthi bephathe ilungelo abalithethe ukuthi benyike ngiso uhulumende engxenye kakuboni uduba abalalo maybe ka-understand i-situation abakuyo. Nxa maybe bengastraga ngale ndlela incane uhulumente uzabazwisisa. Akula nto ayiyenzileyo ngale imali athi ayifakele onesi. Imali ye-coronavirus siyayibala iyangena emaphepheni evela emazweni kathi izasebenza nga nxa ingasasebenzi ukuncedisa bona laba abantu abathona benxukuxana labantu abaphethwe ngumkhuhlane we-coronavirus.
Kuyini okunye uhulumende abengakwenza ukwengezelela izisebenzi zakhe iholo? Bekungasilo nyathelo elihle yini leli?
Kuphoswe kwaba kuhle ukuthi uhulumende athi uyangezelela izisebenzi zakhe iholo esithi uyabanika ama-$. Yiyo yodwa indlela abantu beZimbabwe abangabuya bavuke baphile ngayo sisi. Kuthi nga uhulumende uyaholisa izisebenzi zakhe nge-$ lamaqini beliphiwe ezandleni belibambe ezandleni abantu bayezibonela beyiphethe imali ukuthi bayenzani ngayo. Ngoba abanye bafuna ukuyashopa ngaphandle kwelizwe, abanye bafuna ukuthenga ebantwini abangela ama-swipe lento ezinjalo. Nxa kungaholiswa ama-$ ngokwawo, abantu bengaphila mbijana. I-problem ekhona yiyo yena le e-dollar lakithi leZimbabwe. As long as abantu behola lona, akulanto ezahamba. Uhulumende wayezamile sibili indlela e-right ukuthi kubuyiselwe i-dollar leZimbabwe. Kodwa libehlule ukuthi baliphilise i-dollar leli. So as long uyilo leli dollar eliwansuku zonke, akulanto ezahamba. Alike limi dola likhitshwe abantu babuyele ku-America i-$ sime ngebhondi lele leZimbabwe ngoba akulanto eliyenzela abantu. Ingxenye abantu bengaqala uhola iusa ngokwalo impilo yabantu ingaba ngcono.
Ubona kusenzakalani kwezomnotho welizwe? Izisebenzi zikahulumende seziphiwe leli holo.
Uhlupho olukhona yikuthi as long sisebenzisa i-Zimbabwean dollar i-bond note intengo yezinto kayisoze ime ukukhwela ngoba nxa i-bond note lisiwa liqathaniswa le-$ intengo ziyakhwela ngoba bonke abathengisayo bazama ukumecha i-$ ngenxa yokuthi elaki imali yakithi iyehluleka ukuthi ime ndawonye izwakale ibe yimali. So kuza kuba wesi abantu sebeholiswa yena le imali okumele beyiswayipha wonke umuntu esebhodethela amakhadi okuswayipha i-dollar liyakuwa ngamandla lele leZimbabwe kutho ukuthi le ntengo ziyabe zilokhu ezikhwela. Kodwa abaphethe ama-$ intengo iyasala ilokhu injalo ngoba ungakhangela lakathi sisinkwa nge-$ siyi-$0.80 kumbe $0.90 lapho esidura khona kodwa ngebhondi lothi sesekubo 70 bond 80 bond kuzama ukuthi kuzama ukulinganiswa le-$1. So as long as i-dollar leli limile linje abantu sebeholisa imbijana nale ama-$ ehamba kwayaswayipha intengo zizakhwela suku zonke ngoba le dollar leyo isifa suku zonke. Aliphume nje iZimbabwean dollar behlala phansi bethi ngesilungu go back to the drawing board becabangisisa ukuthi benza kulokuthi bebetshintsha ama-policies suku zonke okwenziwa ngumanguja lo mthuli akusoze kusebenza. Abalikhiphe idollar behlale phansi belicabangisise kutsha ukuthi liphenduke kuhle futhi liphenduke sibe yimali yakithi kodwa liphenduke libe yimali ephilayo hhayi lele silalo kathesi.